Okuqala kuhle ukuthi sizwisise ukuthi ilizwe leZimbabwe lilokhela lingelinye lamanye amazwe. Ngokunjalo balomlando wokuthi ngazo zonke izikhathi babona ukuthi ilizwe lihlala livikelekile, njalo bayathenga lezikhali ezithe xaxa zisiya ngesikhathi zitshengisela ukuthi ilizwe liyazama ukuzithuthukisa i-security issues. So ngokunjalo akumelanga ukuthi abantu bethi nxa bekhangela indaba enjengale bayikhangele beyicathanisa lokuthi ama-human rights abuses. Siyakwazi ukuthi ngokuqondileyo qiniso abantu abaningi abahlala belijwe ukuthi iZimbabwe i-human rights record yayo imbi, and isukela kubona abantu abangamasosha njalo kumbe ngathi abama-security sectors. Kodwa singakukhohlwa ukuthi lanxa kunjalo iZimbabwe lilizwe kufanele udivele lalo lidile lamanye amazwe ngendaba ze-security.
Kodwa emhlanga abalwela amalungelo oluntu bathi iSouth Africa ibingamelanga yenze lokhu ngoba izikhali lezi mhlawumbe zizasetshenziswa ukutshaya bona abalwela amalungelo oluntu kanye laba amanye amabandla ikakhulu abe-MDC.
Yikho lapho kulokhophe khona. Ngokuqondileyo akula nkinga nxa ethi azithola ethengiselana izikhali. Kuvamile ukuthi amazwe athengiselana izikhali, kodwa kule problem ma kuyikuthi izikhali lezo zithengwa inhloso kuyikuthi bahlose ukuhlukuluza, ukuzisebenzisa ukuhlukuluza abantu kungayisiko ukuthi bayabavikela njengama-citizens abo. Ngoba ilizwe leZimbabwe nxa lithenga izikhali kuhle likubeke kube sobala ukuthi izikhali lezo ngezokuthi zizanceda labo abomvikela abavikela ilizwe, amabutho elizwe, hhayi ukuthi bazisebenzisa ukuhlukuluza ama-citizens. Yikho lapho kule problem khona. So ngakolinye ihlangothi nxa uyikhangelisisa indaba le ungavumelana labo laba ababona abakhala ngamalungelo oluntu ukuthi iZimbabwe ile problem ukuthi ingathenga izikhali, isithatha zona izo zikhali ekutheni ivikele abantu, izisebenzise yona ukuhlukuluza abantu. Yikho lapho kule nkinga khona.